vele nje ukuqondile ukuthi xa sokuphendule konke lokho kube sokuhamba kuyothiblwa izipoti yangikhona kusadathi yonke. So akusiyonto entsha emangalisayo, njalo futhi sikwazi mhlophe ukuthi kona lokho okwenzakeleyo izinto ezokuthi kona kathethi sebesiyahlala phansi ukuthi right sibone lokhu okungabe ngumbela kuhambanga kuhle kumbe kuhambe kuhle. Okuzayenza-ke ukubana kube kulapho siqalisela khona sesilungiselela u-2028 election ezingabuya kuthi okay sesingayiprova laphana saphambanisa laphana hhayi lapha senza kuhle la so lapha sidlala siloku senza so. So iripoti eyenza ukuthi khona ikusasa yangikhona ibe ngcono kulalokhu okade kuyikhona namhlanje. Akula lutho olumangalisayo ngakho, akula lutho kumbe olunxe ukuthi bangabe yabethi khona hhayi ama-elections kacishe ukuqhashwe kusha anything abalayo leyo mandate. So yinto vele ekhangeleleyo njalo eyinto enhle ngoba kukhula ngokuphela phela. So ama-corrections avele afunakala empilweni, akula ntembi kuyamukelwa lokho.
Mamlotshwa, wena ubona njani ngakho lokho?
Mina ngiyaphoxeka bakuDube ukuthi ngizwe uRamaphosa bemi-interviewer esithi yena uku-experience eZimbabwe ngama-challenges. We cannot be saying mina ngibona ngani nxa i-garden tool ungayivivinga i-garden tool ukuthi i-spade, let's call a spade a spade. Iqiniso yokuthi sibone during and before the elections violence, sabona futhi during and before ama-elections i-opposition isaliswa ukuthi ingene emgwaqweni kumbe ingene kuma-rallies irally. I don't call that normal. The vote was suppressed ngoba abantu beyethiswa, a lot of intimidation going on. Even nginje bakugibs ukuthi ngicelebrate ukuthi esenethi ngingenile. Angicelebrate mina, ngicelebrate abantu bema-Tablets South who were resilient enough and stood up in their numbers ukuloba sebencindezele njani behambe beyevota bebona utshintsho. So isadakhe nxa isiyi-toothless dog ngatsho isiyinja engalumiyo ayisasisebenzeli thina because clearly uzalo PF is not following the SADC protocol and guidelines ezokumanage ama-free fair credible elections. We cannot call this sham of an election free, fair and credible. It was not. Abantu bebencindezelekile, sibona i-voter suppression eningi kakhulu kobulawayo kuma-big cities. Sibona ukuthi ngesikhathi abantu bemele bevote akula ballot paper. How do we call that an election? Even for ZANU PF, this is an all-time law esiyitshoyo bakuDube.
Ye, khonapho-ke igolide kukhanya ngazane yikho ngani kuyahlupha ukuthi abantu abaphikisayo bathi hhayi vele lokhu kumanikinikile. Sathi-ke la yakutsho ukuthi ukhetho zange luqhutshwe ngemfanelo, i-European Union la yatsho njalo. Singathi-ke khonokho-ke yikho kwenza ukuthi bahlale phansi bathi hhayi asibone esingakwenza.
Selo kungathethula yingwezi, angikaboni i-election esingayithi i-perfect emhlabeni lo wonke jikelele. Kugoqela even khona ngapho ku-America asibizi nakubo-UK namanye amazwe asethuthukile. There can never be any perfection. Into one perfect kuphela nguNkulunkulu uJehova umdali wethu sonke. Nguye kuphela olelungile lokuthi amele abantu kona I am perfect. Thina abanye sonke yikuzama. So akumangalisi ukuthi na kungabe kube lesigonqa lapha lalaphana ngoba vele kuyatholakala ukuhamba ukuqhubeka kuhamba. So asiyo nto emangalisayo. I-SADC yiyo umsebenzi ukuthi izo-observe ikhangele lapha siyabe siqhubeke khona isitshengiso kwezithi next time okudlithela kwana kungaphindi kusigonqe futhi. So akula nto embi kodwa into emangalisayo ukuthi abantu abaninaba be-TBC babele befunda ukubona isesham kodwa ngapha ababhindi bayakholisa ukuthi sebengenele kubo-senate, sebengenele ephalamenti, sebengenele even lapha kubo-council. So are they in those seats through i-same sham yini or what? You know, into le ifuzile lula kanje. So asivumeni hayi napha nginqobile lapha nginqotshiwe ngoba vele yimpumelo ezimbili zona lezi ezikhona ukuthi unganqoba kumbe unqotshwe. Hashi loko umuntu kona impumelo zibe zimbili ukuthi ona mina yima ngihlala nginqobile kuphela. It was not free. But amaamalali kade bawenza khona ebulawayo gabangaze wenze irali yabo enkulu lapha e-YCD ani bayenza abavalelwanga. I-problem yabo ikuthi kona lapha ababevalelwa khona babengabikanga emaphoseni ngesikhathi ngoba vele bale problem yale okwenziswa ngabomo ukuqhopha ngoba kona kona sizenza ngabomo kwenzela ukona singavalelwa siyalise then i-internet yami i-devs izalila mpla kade besaliswa ukwenza amarali abo benza ngabomo. mkulu kwani
nakho lokho ukuthi kona bezana bafuna ukuba ubhuti omkhulu election ube ngathi thina singabaceni kanathi siyizalo zeZimbabwe elisilelungile lokuthi nxa election sibizwe kwathengela ngelinje kule election siyekele nini siye bantwini bethu siye campaign njengoba nawo be campaign siye khulumisana labo ungathi lapho kuthi sesicela ipermission kangaka khathesi after sesivotile ubona ukuthi ama members ethu ama members of parliament asebochiwe ngama charges angazisisekiyo emasouth sobabunje emnyama la ukuthi $200 kabani bani izinto ezindalo ziyenzeka and ziyenzeka kithi kuphela ubona ukuthi lokho ngesithiwa yinto kuthiwa yi-repression bazama ukusincindezela thina njengabantu be-opposition singabonakali nje sihle sithule zithi singabi khona.